izinto kuleli lizwe azimanga kuhle. Especially nxa sesikhangele indawo eMatsaud. Lapha abantwana abangelama grade certificate bayahamba esikolo bafunde afike ku grade 7 babhale examination ngoba uhulumende wezane okanye ukuzicupha ngodaba lwe-ground. Abantwana laba badingela omalayitha bahambe eGoli bayekwenziwa izichaka bezama ukudinga impilo. Sekufuna abantwana babuye ekhaya. Bayabuya sibili bagide bahlabele uzo kudobhela enhliziyweni ingoba ababe bezihlabela esiye sizithizize sisikhumbuza ngesikhathi sempi. Uzo umuntu omdala ixhegu lisukuma likhalela ingoma eyokuhaya ukuthi wangahawula ngabanje mina ngazala.
Kukhanya ingani kuhle yini okuzayo?
Kuhle kakhulu. Ingayimihlola sazi ngoba lokhu ngababala ngaba yini uTabita Khumalo. Lokhu ngaqalisa ukula ngezilezani ngo-1980 okwenzakale kulumnyaka ngaze ngubone.
Labe laba lomkhankaso we-door-to-door likhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota. Lilesiqiniseko sokuthi bonke abantu labana babuya emhlanganweni yenu babhalisela ukuvota.
Akulanto ebuhlungu yokuthi usebenze mhlaka-1 uyeqeda mhlaka-30 uthi uthi uyangena ebhenki uzokuthiwa kakulamali. I-ecocash kuthiwa kule ecocash. Laleyo ecocash yakhona ukuthi imali yangikhona ukuthi uyikhiphe uyibambe ngesandla eyakho imali kayikho. Kulezinye iy'ndawo ukuthi njengamakhaya ngale ungagadi umshova akulo ukuthi kulo muntu kubhadala nge-ecocash. Kuzomele ukhiphe imali. Ake lingitshele ukuthi bona lana abantu abasekhaya benjana ema-South kakulazulu izulu liyahlupha ukudla kuyahlupha. Ake lingitshele ukuthi imali yena bayithatha ngaphi ingasebenzi. Abantwana baseGoli babathumi bayathumezela yebona yini bathi abathumezeli ngendlela abazali ababekucabangela. Ukuze usithi umuntu yena lo uzavuka athi ngike ngihambe ngiyarejista ukuyavota ngoba singayekela elakubonisa imali yalokana ngoba nxa ulohulumende esilo-deputy minister of finance othi eku-ZBC ebuzwa ukuthi udubo lolu lemali luzalungiswa njani. Avula inkamanzi athi yena hayi udubo lolu amboni ukuthi ikhona indlela okungalungalo akusalungiseki. Nxa lungasalungiseki fumani phela selisibulile ukuthi libulala abantu bathwele nzima phandle lapha.
Labo balosekelo loluyana oluningi njalo uphenyo lutshengisa ukuthi lokho ephambili umongameli Mnangagwa.
Ungabona abantu asebeyindlela abayiyo phandle lapha. Ungibona umuntu ehambe emgwaqweni ephelele ukuthi uyakwenzani. Yebo naye uba uMnangagwa uyadonsa abantu. Kodwa anti liyibone ividiyo eyaphumayo lapho abantu abafoselwa khona ukuthi bahambe baye emhlanganweni wakhe. Bathe bethithi gaga bafica ukuthi nguye abantu baphuma bebaleka. Ngoba kudala kwakuthiwa siqamba amanga ukuthi uyafosa abantu bahambe emaralini akhe. Manje khathesi sokulamafoni athatha khonapho kusenzakala. Manje oselamanga thina lokuphuma kumavidiyo lapha yikuphi. So mina engikhuthazayo ukuthi bantwana basezimbabwe bayazibonela okwenzakalayo ekhaya. Lokho kakusadingi nyanga ngokuthi ngidokotela. Sokudinga ukuthi sihlanganise amakhanda. Noma sizondana okungana asihlanganise namakhanda. Sikhiphe uhulumende lo. Silungise ilizwe leyantwana babuye ekhaya bazosebenza bazolungisa ilizwe. Ngiyalicela ngomusa kaThixo ngoba udubo lolangikhonisa ngalikwanisa futhi iminyaka engu-5 elandelayo.
Uhulumende kamongameli Mnangagwa uthi bona sebeyizanu phefu entsha ngoba yibo asebekhokhela kathesi bangayenza ubungcono.
Wabuya lapho eqalisa wathi Zimbabwe is open for business. Ivalwa yena ube ngaphi? Sesidiniwe. Umkhipha na anti ubusebenza nabeli lonke wena usutshintsheni okwakwedlula ukuthi ukutshintshe ne-38 years. Sithole uminister oyefinance uchinama namhlanje ngesikuku zanamuhla uhamba ayevula ibhimu imgwaqo ugcwele amabhodoli esibhedlela siyafa abantwana esikhona akulala ukuthi i-ECD yona le abayivule kathesi abantwana babele ezitulo bezinangakhaya konapho emadolobheni atshe emakhaya. Kanti sebegijima nampo nasebelungisa umgwaqo ngokuthi sokuya ku-election. Sukujwayele yinhlala yenza siqeda ama-elections sesibuyela futhi ayisekho imali akusela mithi ezibhedlela. Hawu bakithi asifundise njani kuze kube nini kanti. Kathesi ufaka ama-billboards izimbabwe yonke le 600 le shua akini njele iko hotelise mkwakweni lapa ikuleli lije lapa siya driver hebo na ye sibirisi na vandu haba resilienti esi pezile la tandegiri mwangena na mklanje mpilo umbe UPH uyateni ili test club eza kwa unezo za kukanyela uteni ili club eza kwa unezo za kukanyela uketo kuna kuyeteni reza uyeteni shusha ifamasi eze pezile la azula luto bate UPH file pharmacy panje epale UPH 24 hours pharmacy ikweli teta ayaziwe ukuthi ngabani endikona ku uselanja ukuthi kambe pharmacy yeten panje kathi manje umthetho wona usithi ipharmacy angeke wale kwabalenyi pharmacy esibhedlela kune pharmacy kahulumeni kathi imithi yangoni ngapi manje file kusile medical center kobulawayo la iqalise nini ama early 2000 ilokhu imile mpo ayisetshenziswa imali eyakhutshwa khonapha ikhutshwa yinasa ingena khonapho yakhani izimatonsi kanti usufika kwakasiphi isibhedlela ekusileni imile kayisebenzi ile minyaka engaki hayi zizweleni mazimbabweni sekwanele kasho mpilo le abantu bathi basegoli bafike benje khona ngale bazala abantwana umphumzukulu umzele efoneni esekukhulumisa ngesikhiwa hallo gogo singalithathi ilizwe lona leli izani ibuyele abantu sizakupha popo sibulawa ama-BP nokuzibulala nje ngoba ubuhlungu obusebantwini phandle lapha abumnandi so mazimbabwenzi asihambeni siyevota abantwana babuye ekhaya imali esazigubhayelo siyezikolo babuye bazosebenza ekhaya lapha bake basingcwabe sesidingiwe ukungcwaba abantwabethu.